EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingane baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MDC Alliance. Umthetho usebenzisa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abentatheli izindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho wendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke emagistrate court bafika bancishwa ibail khona ngale bavalelwe okwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibail. Umuntu aza apply-ele high court lapho azaphiwa khona ibail. Angaphiwa-ke ibail indaba yangikhona iyadonsa isikhathi, umuntu lokho esiyaripota emapholiseni ehambe imthethandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa, kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo uhlukuluziwe kakhulu, kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu, ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa-ke engelakukhululeka. Yikho-ke yindlela-ke iZANU-PF ke eyenza ngayo-ke kuhlukuluze-ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto-ke eyenzakalayo esesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa-ke kodwa ekugcineni-ke utholakale-ke engelacala. Abaye bekwenza baye besazi ukuthi lowo muntu kalacala, kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi-ke abantu besabe ukuphikisana lohulumente, abantu besabe ukukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Yindlela-ke iZANU-PF ke esingathi thina sisebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu i-Magistrate Court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukene leyakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona laba bathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kwele Zimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu ke bengelacala bavalelwe bahlukuluzwe kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu yokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala. Uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha ukuthi lo mnotho welizwe belokubulala umnotho welizwe, abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale ngelacala, kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba nga uhlalile inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalile umnyaka wonke 2 years, ilokho kuthisha emthethandaba uvele ufana nalo muntu ke osetshe wapika ke ngoba ke isikhathi sona lesi siyabuhlukumezekile kakhulu. Yikho-ke abantu beZimbabwe ke siphansi-ke kohulumende olocuku ukuthi-ke siyabotshwa, abantu bahlala isikhathi eside kakhulu bekurimande, bahlala isikhathi eside kakhulu betshishwa emthethandaba kodwa bengelacala. Ekugcineni-ke sokufana lokuthi-ke ngabantu asebepikile ngoba babe behlukuluzekile, bathatha isikhathi eside-ke betshishwa emthethandaba kumbe bevalelwe kurimande.